Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 ngomabasa 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nengutshabelayo kakhulu ngerally leyo ukuthi ilethe abantu ababelieve kuma political parties nama political ideologies acheneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi izalwa zeZimbabwe. Ngobuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngabe ukuthi sibe at least the political party A1.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho.
Xa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi, so i-cash iyabe idingakala.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga.
Direct from Washington, the voice of America.
Siza kuzwa njalo abalaleli besipha imbono yabo ngomsakazo weStudio 7 njengoba ngolwesihlanu ufikisa iminyaka elithumi lane wasungulwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano we-National Electoral Reform Agenda inera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma zokuziqinisa ebunzimeni uZulu abhekane labo kubangelwa isimo somnotho lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Bebeze emhlanganweni wokwaziswa impendulo yabeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuzikhalazo zabenera abazethulayo kumaviki amabili edluleyo owenzelwe egcekeni leFreedom Square. Umgcinisihlalo ohlangothi lwezemithetho kunera engunobhala jikelele ku-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, uchasisa amanyathelo abasezawathatha ngemva kokwalelwa kwabo ukutshengisela. Ngaphandle kwamabandla ezombusazwe, bekulabenhlangothi ezehlukeneyo zempilo kulumbuthano abagoqela izifundi, omunye wenkokheli yenhlanganiso ebezikhona eyeZimbabwe National Students Union ZINASU, bekungumnumzana Aliste Funye.
Mina ngutshabelayo kakhulu ngerally leyo ukuthi ilethe abantu ababelieve kuma political parties nama political ideologies acheneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi izalwa zeZimbabwe. Ngobuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo ukuthi sibe at least the political party A1 estrong ekwazi ukuthi ihambe iyengena kuma grassroots. Ngoba into kade siyinanzela ukuthi ama political parties ethu amaningi kade ephelele edolobheni. But I just yasinika ukuthi umuntu olabantu kozwimi uyabuye ezobamba lo muntu olabantu etsholotsho ebuye ezobamba lo muntu olabantu eHarare.
Osekukhangelelwe ufunyethi yikuba atsho ukuthi kuyini azokwenzela uZulu ngemva kokutshengisela amabandla aphikisayo la.
So ngiyakukhuthaza kakhulu ukuthi kwakhona bakwanise ukubambana, but into esisele ukuthi besinike iway forward yokuthi iZimbabwe abasithembisa yona iZimbabwe enjani. Ngoba umgabe eqeda ipolitibiro yakhe uzazitshela ukuthi iZimbabwe ayifuna iZimbabwe entsha and ehambe erizonetha nabantu abasemakhaya. So isikhathi lesi sokuthi bona njengama-political parties abaphume ne-clear political agenda and a clear definition yeZimbabwe abayifunayo.
Umnumzana Maxwell Mavuna wako Jahana eGokwe ehlala emzini weKambuzuma usole ukwenza kwamapholisa abenyakazela ndawana yonke.
Sengikujayele lokhu. Bayazama ukusiyethusela kodwa akubancedi lapho. Ngokuthi dina vele uya sick and tired. Asabasabi, sibamelele bona. Bengasilanda vele ikhona oko sizabona sizakuthola sizabona sebefikile ukuthi baye besithi kodwa sibamelele thina asilanda bala.
Umavuna obekhona la kumhlangano wokuqala kumaviki amabili edluleyo ulandisa ngokumfuqayo ukuza kule mihlangano.
Ima mfuqo yintando yokuthi sifuna ukubona iZimbabwe vele sithi dina sokulomunye umuntu ukuthi laye umgabi sehambile sesimkhuphile umgabi sesile iway forward echiana le ukuthi kule ZANU PF azisafuni into ze ZANU PF lezi sithi singabuthana sonke so kumbeni kungasinceda ukuthi sidile lo mgabi once and for all.
Umnumzana Peter Moyo wase Warren Park ngomunye wabazinikele ukuza kulomhlangano.
Khathesi vele sesikhatheni sesithubheka kakhulu. Akula kudla, akula mali, akula msebenzi. Angazuthi singaphila njani umgadi vele sifuna ukuthi into enenye enziswe endlini yami ukuthi ngifike lapha. Ukuthi sisuse umgadi esikhundleni. Ungene omunye umuntu asira ndaba ukuthi umbani. Kodwa sifuna ukuthi umgabe asuke esikhundleni ngoba usesibulele umgabe.
Abaze ukuzangena lomhlangano owenzelwe eFreedom Square bebevele befuna ukungena ezitaladeni ngaleso sikhathi bethi ngoba sebediniwe kwenza kwahulumende weZANU PF olobandlululo njengakuqala lapho babefuna ukungena ezitaladeni betshengisela bavinjwe inkokheli yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amanengi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga o isuka kumadola angaba likhulu yaya kumadola angamachumi amathathu kuphela. Lokhu yinto esichiye abantu abanengi bethukuthele ngoba bengenelisi ukuthatha imali zabo. Ngicho le mali ethunyezelwa abantu isihlobo labangani abaphandle kwelizwe ngamankampani afana le MoneyGram iyake iswelakale emabhanga kwezinye insuku. Imitshina yama-ATM layo ibikwa yomeqa ayisatholakali imali. Sixoxele ncwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Udubo olukhona ngelokuthi akula mali elizweni. I-Reserve Bank izame ukuthi iprinte ama-bond notes kodwa ayabe esilela. Abantu abafuna imali banengi njalo nxa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala amabonus futhi so i-cash iyabe idingakala ngabantu abaningi.
Ukusebenzisa i-rand lakwele South Africa okukhulunywa ngabanengi kanye le bhanga elikhulu lelizwe yinto esingabona isenzakala yini?
Angiboni iZimbabwe ijoyine i-rand monetary union. Khanya njengani abakhokheli baleli lizwe ababoni ukuthi kunganceda njani. Njalo nxa ungakhangela i-rand ukhanya njengani alikho stable kathesi nxa ungakhangela into ezenzakalayo e-South Africa. So ukuthi iZimbabwe isense i-rand angibone kwenzakala. Kodwa kuza kubanga ukuthi indaba yemali ilokhe ihlupha lapha eZimbabwe ngoba abantu baye befuna ukuthi babe ne-cash, i-cash yangkhona ingatholakali.
Lungalungisiswa njani lolu daba mnumzana Kuchera ngoba abantu abaningi bayakhala bathi lanxa nje ikhona imali belayo nale ndlutshana balayo emabhanga kabe nelisi ukuyithatha.
Kuvela kudala sike saxwayisa uhulumende ukuthi kumele abe le mithetho engakwanisa ukuthi ihuge abantu abamanye amazwe ukuthi ba-investe lapha eZimbabwe. So ngibona njengani udubo lolo ukuthi sililungise khathesi uzaba nzima. Kodwa uhulumende kumele abe nemithetho lama policies engenza ukuthi abantu abale mali abakwamanye amazwe kumbe abalapha elizweni bakwansi ukuthi basenze izimali zabo bengasabi ukuthi nxa bengafaka imali yabo kuyi-economy izanyamalala. So uhulumende kumele abuye lama esingathi ngama confidence building measures.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibikwa zithumeza imali efika phose ibhiliyoni elilodwa ngomnyaka. Kodwa iningi lemali le ngeyokuphathisa izihlobo labangane athi ukusungula amabhizimusi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe ukuthi kungani abahlala phandle kwelizwe bengasungula amabhizimusi ekhaya.
Ye, kuyakufanele ukuthi kuyenzakale, kodwa ngesimo esikuso kathesi ekhaya eZimbabwe angibona ukuthi kulo muntu engahamba eyobeka imali yakhe kulizwe elinjengale Zimbabwe, especially masibhekane nama-elections kanje. So siyabe singawazi ukuthi umumo uzoba unjani. So bengaba khona abafuna ukuyoinvesta eZimbabwe, kodwa okwakathesi angibona ukuthi bazohamba anytime soon.
Kuyini okungakubangela ukubana abantu bengahambi ukuthi basungule amabhizimusi?
Inkinga ukuthi abantu abalathemba mase sifika kusikhathi sama-elections, ngoba i-government ilako ukuthi ithathe imali zabantu njengoba yilo msindo omkhulu wokuthi bafunde ama-elections. Njalo bayezama ukuthi babonise ama-voters ukuthi the-electorate ukuthi bayakwanisa izinto. So bayagcina sebethathe imali ezingaso zabo bazisebenzise kuyona leyo misebenzi. So umuntu wonke uyawazi ukuthi ngalesi sikhathi yaso sikhathi sokuthi uyo-investa eZimbabwe. So kathesi abantu angeke bahambe. Njalo indaba yama bond note le yethusela ama investors, akula muntu ongahambayo e-investor kulizwe leli le mali eyokuthi ungathengisa izinto zakho awukwanisi ukuzuza imali yangaphandle kwelizwe. Uyabo uthengisa lokhu okuthengisayo ngemali eyisebenzayo eZimbabwe kuphela. So into ehluphayo ukuthi ama investors ayekhaya ayobeka imali zabo ekhaya ngoba babengasozukuba kwanisa ukuthi babisele imali zabo back kuma currency anjengerand, ama-US dollar.
Umnumzana Dennis Juro isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ku Live Talk kuhlelo lwe Diaspora Forum namhla sixoxa ngobudlelwano kwezemali phakathi kwabantu abasekhaya lalapho abaphandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikhansili yezomvikela e-United Nations Security Council ibe lomhlangano wesiphangiphangi namhla wabuhlaziya ukusetshenziswa kwezikhali ezilethefu kwele Syria. Abaze emhlanganweni lo bethesa umongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad labangane bakhe bakwele Russia umlando wokusebenzisa lezi zikhali. Abezombusazwe kanye labakumsebenzi wokuphathisa uzulu lapho ehlelwe ingozi bayahlangana edale lephalamende lakwele Melika eCapitol Hill behlaziya indlela zokuvimba ingozi endlala enkulu engehlela izwekazi le-Afrika nxa kungasathathwanga amanyathelo ngokuphangisa. Inyanga kamabasa iyo eyabekwa eceleni ngamazwe omhlaba jikelele ukukhuthaza ukuphathwa kahle kwabaphila lomkhuhlane we-autism ukuze bathole ithuba lokufundisana ngokuphathelane lalo mkhuhlane. Ukuze sizwe okunenge uMike Wobe weStudio 7 uxoxele uDokotela Themba Nyoni ongumqeqeshi ekolishini leNational University of Science and Technology kobulawayo njalo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi iYonayethu Technologies.
Autism is a problem enkulu kakhulu abantu symptoms about autism. Kivoka khona ukuthi khona i-society umphakathi awazi anything about i-problem enaleyo.
Kodwa dokotela, kuyini okumele kwenzeke ukuze umphakathini aphakamise ulwazi lwabo mayelana ngalesifo?
Umphakathi akayisebenzele ukuthi umphakathi awazi ngama-issues wona lawo. So into enkulu yokuqala ukuthi abiwe lo lwazi, bafundiswe. Yani nxa sebefunde ukuthi bekwazi ukuthi kuyini, kuzaba lula ukuthi bakwazi ukuthi i-problem le isetshenzwa njani, abantu labo basizwe njani.
Umntwana kumele ayenzeni ukuze umzali abone ngani umntwana wakhe uyaphila leso sifo?
I-autism igoqela kakhulu indawo ezintathu. One, i-behavior ku-society. Uthola ukuthi umntwana wakho uyabe ngalama-social skills. Okunye uthola ukuthi khona i-communication, number three, communication. Uyabe ngiphela ama-problems when ule-speech. Omanye uthola ukuthi khona ule-six, uyabe lokhu esenza into eyi-one okuphela for isikhathi eside. And so maningi ama-symptoms angikhona lapho zona khanya. But uyaqalisela ukuwabona at the age of about inxa yobo-24 months usiya phezulu. Uyaqalisa ukubona ama-behaviors anjalo emntwaneni.
Njengomuntu ololwazi oluthile mayelana lemishina eyama-ICT leyo siza abantwana ababona ngani kunzima ukufunda, ungathi ama-ICT azonikeza abantwana abaphila lesifo se-autism ithuba lokuthi aphile impilo enhle
kakhulu? Ngoba ama-assistive technologies lawa uthola ukuthi khona aqhamile ukunceda ekukhulumeni. Umntwana ole-problem yekukhulumeni kulama-tools asetshenziswayo ukunceda injani ukukhuluma. Kulama-tools o-attention ukuthi nxa akwanisi ukuthi enze into ayikhangele ayenze. Kulama-motivation.
Umnumzana Themba Nyoni ufundisa ekolishini leNUST kobulawayo njalo ungumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Yonayethu Technologies. Ubekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elithumi lane 14 years usunguliwe ngolwesihlanu kuliviki. Silethemba siyazifeza zonke isithembiso esazenzayo sisungula lumsebenzi okulethulela indaba ezimqotho njalo ezingeyamelanga kwelinye icele. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp, iWhatsApp audio loba ivideo, i-email kumeli lobe emakhasini ethu aweFacebook ikakhulu ele VOA Ndebele. Wothi silicadekele abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7 kuWhatsApp.
Umsakazo weStudio 7 uyanceda amaZimbabweans amaningi ngesizathu sokuthi yiyo yodwa nje yodwa umsakazo otshela abantu iqiniso kule ZBC iRadio Zimbabwe eyabe tshela abantu ngokwezana kuphela, ayikhulumi ngento ezenzakalayo elizweni eziqondileyo.
Ngiyawulalela njalo uStudio 7 sibili uyanceda kakhulu. Njobo nchili ukuthi abantu beZimbabwe they are being abused ngokuthi kabezwa iqiniso, bezwa nje propaganda ezinye zanu kuphela. Ikati iStudio 7 isincedile abantu ukuthi bake bezwe ezinye izinto ezijenele.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
iStudio 7 vele lathi siyazana layo. ngoba ukuthi nxa sebethatha indaba so kabala bias ukuthi nxa sesikhuluma bayakho kuphumisa elokuzeni eradio abantu bezwe ijekelele bengakha itshela manga vele iStudio 7 sike ukuthi banika abantu ama radio vele abambe iStudio 7 ngoba laphana ukuthi AN 909 vele ama radio abangapha vele ayahlupha ukuthi umuntu apha umuntu abambe iStudio 7 but siyathabela kakhulu lati njengebandla eliphikisayo vele sithemba layo iStudio 7.
Igama lami uNtando Enkosi Moyo, eJohannesburg ngihlala eKensington, eZimbabwe ngibe eKezi eMatopo. I-Studio 7 mina njenge-news source ingisize ukuthini siyakwazi ukuthi kwenzakalani around us eSouth Africa, indaba ze-xenophobia zinalezi sizizwa ngayo, ukuthi kwenzakalani ekhaya siyakuzwa lathi noma silapha ekudeni. So it has been really helpful, ibe luncedo kakhulu ezimpilweni zethu ngoba yonke into ebasitshela yona into eliqiniso futhi ekuground ezinye izinto esiyabe singazitshelwanga ngama-news sources e-government kumbe awasekhaya. So iStudio 7 iluncedo kakhulu.
Hayi, sesalibonani sizwe sihle. Ibizo ngumuthusi Bashimani Ndlovu, kodwa abaningi ke ngawo loyo msebenzi siyaziwa njengomadlela. Besifuna nje ukunivezela sizwe sihle ukuthi hayi, iStudio 7 yinto ebaluleke kakhulu, yi-media platform esiza kakhulu thina singama-artists, ngoba umsebenzi wethu bayakwazi ukuthi bawufikise ebantwini, batshele isizwe, batshele abantu ukuthi manje senza lokhu nalokhu. Nathi ke ekukhuleni kwethu nje njengoba namhlanje umadlela lo esekhulekhulile, singasho sibabonge sithi khona hayi bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngokusiveza ebantwini. Siyafisa ukuthi bangaqhubekela phambili benze umsebenzi omuhle. Kodwa ke thina nathi njengoba kuyiplatform yokuthi nathi siziveze, sengiyothatha le opportunity ngizimakethe. Studio 7 ivuma ukuthi kune-caller tune esikhitshwe ngulo mdala umadlela MTN. Mawukwazi ukuthi une SIM card ye MTN, uyakwazi ukuyithola ibe caller tune kuwe. Unga SMSa inamba ethi 4909929, uthole ungamnanku samamo i SMSa to 30180. Ngizophinda futhi SMSa this number, this code 4909929. SMS a to 30180. Uthola ikhola tune ye MTN eka ngamnanku samamo wadla bani bani what's up guys. Hayi, siyabonga.
Ilabo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo ngalumsakazo. Sifikisa nje iminyaka engu-14 ngolwesihlanu siqale umsebenzi. Ula kwenjalo ukubabukela ikhasini le VOA Ndebele ku Facebook la ku website ye voandebele.com. Lawe ungakhothwa ileli thuba, thumela eyakho imbono nge Studio 7 ku WhatsApp kumbe ekhasini lethu le Facebook. Kwezemidlalo lamhlanje, inhlanganiso ye-Pretoria Portland Cement Zimbabwe ithi izaqhubeka isipha usekelo lwemali kumjaho wematopos 33 mila lobanje kubelo kukhona naphezu kwendlela umncintiswano olunyaka oqhutshwe ngayo ngempelasonto edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Abaqoqi bomjaho we-PPC Matopos 33 mile abasele bebhula umlilo ngemva kokuba sebechothozwa ngendlela umjaho we-Ultra Marathon oqhutshwe ngawo, njengoba kube labadlali abayithoba munomunye abakhalale ukugijima kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile ngomgqibelo. Lokhu ngemva kokuba abadlali abafika amajumi amathathu lanye belahlwe yimota obekumele ibakhokhele bahlanhlatha beqonda phakathi kwendawo egcinelwa inyamazana eMatopos National Park, bona kumele bephume beqonda edolobheni lakobulawayo. kuthe sekunanzelelekile ukuba sebelahlekile umtshayeli wemoto wathwala abadlali abangamachumi amabili lambili wayabachiya phandle kwepark emgwaqweni oqonda kobulawayo okuyisenzo esidale ukuba abalandeli bomdlalo wokugijima bethi impumela yalo mjaho ibingaseyiwe yeqiniso ngoba abadlali beke bagada imota. Umgcini sidlalo wenhlanganiso yebulawayo Athletics Board okuyiwe eqoqala umncintiswano we-PPC Matopos Ultra Marathon uManuel Mpofu uthi balibonile iphutha labo njalo bazaqondisa lapho abaphazamise khona.
Did he root to the inspection songe lomuntu nalowana uyazi root akazothi kuba uphambazekelwe kuyini but siyabonga ukuthi khona amadoda ajele ukuwina nje yona lawo vele awinileyo lawo kunomunye umuntu nje laba nabo ajele ukuwina kanti riza kuthi no lo mfana uthathe advantage ukuthi sinasekeza lahle but as baba sesikubonile vele khona ukuthi it's very important ukuthi imoto leyo elid vehicle one we have to put abantu babe two.
Isiphathamandla senkampani yePretoria Portland Cement iPPC ngamafitshane okuyiwesekela lomncintiswano ngemali uKelebone Masiyane uthe bazaqhubekela phambili besekela ngemali loba nje kube lengxaki lonyaka.
Yes, we do appreciate ukuthi for ukuhlangana okukhulu okungaka kuyakwanisa ukuba namaphutha lapha nalapha khona ukuyana I think ngokunye kokunye okungabe kwenzakele but what we normally do nxa uma sesiqedile i-team ena le responsible uku-organizer siyahlala phansi senze lokhu abathi i-postmortem sibe sesi-reviewa ukuthi laphana kuhambe njani laphana but next year sibone ngani kuzoba ngcono.
Onqobe kucelela besilisa kumjaho we-33 mile ngulayino Muchena okunguye onqobe njalo nyakenye ikanti endaweni yesibili bekulo Andrew Chimpitzikayi kuthi endaweni yesithathu bekulo Peter Tumbari. Kucelela besifazane kunqobe uLizi Chokore kuthi usamkeliso moyo yena uqede esendaweni yesibili ikanti onqobe nyakenye uMonica Kativu uphuche esendaweni yesithathu. Ekhuluma ngemva komjaho umoyo uthe yena usebenza gadalala ukuze ayenelise ukwala ilokho encintisana labasakhulayo. Umoyo ule minyaka engamachumi amathathu lantathu yokuzalwa njalo uthi uzakwala ilokho encintisa nxa umzimba wakhe ulokhu usamvumela. Umncintiswano walo nyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane elamakhulu amabili abaphatheke kumncintiswano egoqela we-33 mile, we-21 kilometers, we-10 kilometers kanye lowe-5 kilometer fun run. Nyakenye kwakulabadlali abafika phose amakhulu ayisithupha abangena kulo mncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ngoma imnandi isiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yayo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.